yinto enhle ukuthi iWomen's Academy of Leadership ihambile emthethwandaba yaya challenge uvalo kwama-by-elections eZimbabwe, ngoba ungakunanzelela ama-elections kuyiyo indlela abantu kumbe umphakathi okhetha ngayo abantu ukuthi beyimele endlini enkulu yephalamende. Ngakho-ke nxa ungasela ndlela yokuthi abantu behambe beyekhetha abameli babo, kutsho ukuthi abameli abafakwayo kumbe amalunga afakwayo kuphalamende ayisibo-ke abantu abamele umphakathi, abamelanga umphakathi. Sokungabantu nje abafakwa ngenxa yokuthi thime ibalokuhlelwana obuduzela uhulumende kumbe ibalokunye ubuhlelwane kodwa okungaphandle kwentando yomphakathi. Sikhumbule ukuthi ama-elections aqakathekile, kuyilo lodwa elizwi abantu abasemphakathini abalawo ekuthini ngubani abafisa ebavuse njela ebamele uhulumende.
Ubona inkantolo ivumelana lalinhlanganiso yini njengoba uhulumende esithi kusale ngozi ye-COVID-19?
Singakunanzelela umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe kathesi usuphose kumbe usecishe wakhontroleka. Ama-numbers esilawo kawakho maningi njengasekumakhelwane wethu e-South Africa kumbe amanye amazwe lapho olokhe ukhathaza khona lowo mkhuhlane. Ngakho-ke uma kungenziwa ama-elections, njalo silapha sikhumbule ukuthi asikhulumi ngama-elections akaZulu wonke kumbe awamaZimbabweni wonke, kodwa sikhuluma ngama-elections kuma local ward kumbe kuma local constituency, okulingana ukuthi bakhetha abamele ama constituency. Ngakho-ke abantu abangaya bevota abadluli abantu abangu 10,000. Njalo uma kulama sanitizer, uma kulento le abayibiza bethi social distancing, njalo uma abantu bezivikele ngama mask, kuyenza ukuthi election ibanjwe kuhle idlule kungabanga le ngozi yokuthi abantu bengathelelana i-COVID-19. Sikubona kwamanye amazwe lapho okuvotwa khona even phakathi kwe-COVID-19, and amavota akhona eyenziwe kahle, kungabi lohlupho, kungabi lento ephambanisekayo.